Hayi bekuvele kukhanya ukuthi laba bantu bona bebefuna ukufaka uhulumende lo okhona esakeni, kanti laye uhulumende ufuna ukubafaka esakeni. Ibiyindaba nje yamatsotsi amabili ahlangeneyo bedinga isisombululo entweni esobala kubandlobani ukuthi kukhona ongahambi kuhle kuleli lizwe. Ukuxoxisana ukuthi babuyele bathenze njalo kade bekuthengisa kungenzakala, kodwa kakusoze kuguqule ukuwa komnotho nxa abantu bebesebenzisa ibond. Bekuqondile ukuthi bathengise ngeyusa, kodwa umbuzo ubususithi uZulu umphakathi alithathe ngaphi iyusa ngoba kalikho uhulumende la uyakwazi ukuthi kalikho, uze enqabele ukuthi kungabi lokuxabana lokuklabalala kwabantu. Kumele ukuthi iDelta yethuselwe ibuye lesimendesi evele kuso kathesi.
Ye, kodwa-ke nga kuphumelela ukuthi kusetshenziswe idola leMelika, ubona ungani bekuyaphetha ngani kakhulu sikhangela khonoko okutshoyo ukuthi abantu abalayo imali?
Bekuzakhathaza njengoba phela bekuyaqalisa iDelta. Ngoba nokwazi ukuthi bekuyalandela abantu abathe zafuna amayisa kuphela. Kulandele abezingcino zokukhulumisana njengoba sikhulumisana. Kulandele labana bempuphu. Kulandele abamafutha. Kulandele abalokhuya. Bekungasoze vele bese kuyindlela yokuqalisa ukuthi abantu lohulumende lalaba abathengisayo kuxatshwa into engazange ibe khona. Bekuyindlela yokuthi ibhondi seliphuma ebantwini liyele egangeni, kodwa uhulumende uligagadlele kafuni ibhondi leli lisuke ngoba kalayo imali yokuthi ayifake endaweni yebhondi ngoba uvele uzijombele kalalutho. Ngakho uhulumende kunye ngibona ngathi kwakunya kwesabileyo ukuthi ubezavula amasango othi lo lalowo athi angisafuni lokhu, angisafuni ibond, semfuni iyusa kuphela. Kodwa iyusa kalikho emabhanga, kalikho, ungahamba uyelithenga ubosiphatheleni, angabanjwa ngiminyaka elithumi esejeli. Ngakho indaba yakhona hayi ha kayilula, kuyafana nje umuntu ozama uzikhotha emhlane ngolimi lwakhe.
Umnyaka siyawuqalisa nje kathesi, usiyaphela nje umnyaka, ubona ungani kuyaba sekunjani?
Hayi, nxa umnyaka uzaphela kwabe kungumuhla kamlimi, kume kulolutho okumele lwenzakale gandeli abalaleli. Lokhu kutho ukuthi kukhona okumele kuqamuke. Uhulumende kuzamela into bona ababazinto bangohulumende kuzamela abone ukuthi wenzani nxa eseselo mqondo wokulungisa intoda. Ngoba khangela umphathi ntambo wezezimali uMthuli Ncube wethula uhlelo lokuqoqwa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibudget ngedola leMelika angelalo. Nxa abantu besithi njengoba waqoqa ibudget ngamadola eMelika siholiseke idola uthi kangilalo, angithi yabona ukuthi siyaqala nje ukuzibandlela lo. Kutho ukuthi uhulumende loZulu lomphakathi lapha bakhona bazahlangana ngeziphaqo. Angiboni enye indlela ngoba indlela elula yikukhupha ibhondi. Kodwa umbuzo ubuthi usithi uhulumende angakhupha ibhondi abesenzani ngezimali zabantu lezi ezisemabhanga, lalezi mali okumele azigolise abantu, azigolisele abasebephumula athe. Kuyahlupha, into yakhona kayilula, kodwa indlela elula engaba lobuhlungu kodwa engalungisa into le, ibhondi kalinyamalala.